Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 kuzibandlela 2020 usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakobulawo bathi balitheva lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2020 zizafezeka. Kulalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku 2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e rice awaphiwa ngeli China.
Abantu babefuze banike $9 ngesafety belt, $9 ikhanda lomuntu. Ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala, wathi khona yena kumele banikwe nge-bond. So banikwa abantu babenikwa ama-100 or something.
Uzulupha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli izindaba iStudio 7 u-Ezra Chisaswanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi ukukhala kusizi. Oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi obunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnumzana Thembi Ngulube ngudokotela uthi ugangelele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiyo ukuthi ngikwanisa ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangelinisiyo ukuba le zinto. Ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana ischool fees abangakwanisi ukuthi babala yabazintandane abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale ischool fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali lisebenza lisiya phambili njalo bathi abantu abakhangele okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Sihlale si-positive, yonke into esiyenzayo always likhona positive side of every situation and always be happy. I'm actually hoping that I'll finish my study. I'm doing my study as well.
Umnumzana Hudson Simbarashe umculi olodume kobulawayo yena ke ukhangelele impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku 2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelele ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apa mingisebenza esitudio 8 songs kade zikumelele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019 but soonest ayiyabe isikhona.
Kukhona abathi umnyaka ophelele ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, u-2019 ungihambele kahle kancane, ups and down. But what I'm glad of, Ntoli Award, a Rainbow Hotel, as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile. But ku 2020 into engikhangelileyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu kwenza ama-cappuccino, ama-latte, ama-design.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngisokuthi ngichiye umsebenzi wobubalisi kwelakithi ngibhalele kwamanye amazwe njengabo South Africa Namibia ngumsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona engani sathenga khona kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabo sepa mafutha
amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka 2020 esesungenile kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo bathi akulankwali iyaqhondela enye kunjalo nakuZulu weZimbabwe lo nalowo uyazibonela ngimele studio 7 ukuthi uthizethu nqa igama lomngezi Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubekwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla le mali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e rice awaphiwa ngele China. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alitshumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu $250 njalo imali le iza kwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. Umnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola lolu ncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu-23 lisiya kwezingu-33 kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-Public Assistance Program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakoBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le-50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokho kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program esithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesakhamuzi seBhinga unkosikazi Fepi Dube.
Ngamechama engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first day, $9 ikhanda lomuntu ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond so banikwa abantu babenikwa ama-100 something one muntu but kibo ayizange ifike ingama-100 banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitolo manti abezitolo labo bakhweza amabhaketi omumbu lempuphu yakhe yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali irayisi yanikwa izinduna. Izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende kuthi okwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Okwe-social welfare mina khona besinampande bagcine i-social welfare bebenika umumbu but bagcine kathesi ngo-October November bazizanga lutho December bazizanga lutho. Ngikhuluma kunje so kathesi esililweni akulalutho abantu bayafa ngendlala uhulumende sesindwa abantu okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula njalo izimoto akula inhlanyelo kathesi bebeletha inhlanyelo abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg i-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport kwenza ukuthi hayi izimoto zabanikazi anti yabo sesiqalise ngezililo so kuyasiwa ngendlala.
Isililo kuhambe njani lapho?
Hayi umntwana lwana wazalwe engakhulumi but ubesidla wenxa ikhamba ubehambe engumuntu ogijimayo athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinde akhangele kweyinye indawo so izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayabhiwa Ngokuya khangelwa kokudla because kwaholiswa ebusuku. Abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa. Batshona bebhukutshe ezizibeni esezingamadaka. Wachonese itona kona panu mtu analwana. Mtu anose kulilo le 15 years. Isi ziba sako na siya chona. Yenu kambe waya kwesini isi ziba. Esi ngasole tiana. Esi ngachona.
Long kosikazi Phoebe Dube ohlala esinampande eBinga sixoxela ekhona le eBinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labakuhlela labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba yinhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba umkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Tshisoko Embalo unqobe ukukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amashumi amahlanu ekhulwini 54. Abasinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kufe abantu abangamashumi athoba mnembili. Lanye babikwa lokho besesibhedlela njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli we-Melika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayile Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo seMelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili but then mina bengezwa kuhle so ikhosingazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihlezi endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiwuqala lamhlanje ukuthi ungawumumetheni ngokubona kwakho ngomnyaka othembisayo?
Siyazama lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Nasingakwenzanga kuhle ngaleli. Ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo sibona ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo ezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani labantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungasitshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenza?
Inhlanganiso le ngiyaziqhenya ngabantu abalibandla labo ibandla lonke. Siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe esebhujelwe. Abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela. Ngumnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahambe ekhaya washona. Umntana kho lapha ulama mental problem. So sahlanganisa imali sabona ukuthi siyachaya imali sancedisa abantu ekhaya. So even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa siyashaya izimali sincedise kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sibambane sincedisane.
Liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokukhulumisana nje ebulenjini be-internet?
No, siyahlangana every Monday. Sibukile i-church yami, e-Life Church, sile venue iZimbabwean Community Group abahlangana khona. So sile booked place every Monday siyahlangana. Sikhuluma ngento ezithiyeneyo.
Akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe?
Ukuthi ubuye kuphela akudingeki lutho ukuthi sinike igama lakho bese sikufaka khona phe group. Siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha ngoba enye into esesibonile lapha ngasakhuluma abantu imchadi iyachitheka abantwana ngoba kunjena kunjenjena abanye bethu basebenza nge-New Year abantu babesebenza abantwana basala beyibobodwa. So sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imizi iqine nanxa abantu besilwa abantu behlanganise. So asikho ukuthi igroup le imeleli i-funeral kuphela kulezinye izinto esizenzayo. Lanxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya. So kugoqela into ezehlukeneyo asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela.
Ikhona yini imali etshaywayo ngamalunga enhlanganiso?
Yes, amalunga owawathesi sasithi nxa kule nkathazo sitshaye ama-20 pounds. Ogogo betshaya ama-10 or 5 pounds. A few months ago, saqoqa even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazama ukuthi bewabona ukuthi engxenye bengabona ilingwelo. Nayinto esizama ukuthi siyenze ukuthi sibone ukuthi singabona ilingwelo ukuthi sincedise ngezibhedlela ekhaya. So ngenye into le esiyikhangeleleyo ukuthi siyenze.
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community, ubexoxa icingweni loChris Gande weStudio 7 eseBhilitane. Uzulu upha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka ka-2019 lanxa besithi bafuna ukukhohlwa izehlakalo abahlangane lazo bethembele kumdali ukuba uzobapha isineke sokwanelisa ukuphila ngomnyaka ka-2020. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inoto yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Kuzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiyaka njani indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye lababukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ineyinye significance ngoba 40 years abantwana baka-Israel bahamba enhlane sebephumile eGipita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu waye benika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule i-colonial period. Sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kulezinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenya osakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi umnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabwe ukuthi umuntu onjengalowo upresident esila ekhathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country. People abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhuyana, lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhuyana. Ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abe mtshelele eceleni all because bona bafuna ukube ntshontsha sizaba siyabuyela futhi khona phana sasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona iMDC, ikhona iMDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kade siba relaxed ukubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition asila bantu abangasitrethena akula bantu abangasithathela umbuso wethu lo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Japhet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu uZulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiye bangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono. Ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babe ngangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama labamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u-2020 kuzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa kumbe singathi ungani kwabanye abaningi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo but i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima.
UZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezivalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kulabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe. Bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni. Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF futhi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo. Usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Ibizwe zengwalo ukuthi lize lithuthuke ngendlela efanele sifanele kulinge nohulumende nabantu abe layo naleyana indlela belahlale ekhuluma ngayo sekuthi uma nxa kule ndlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni ezinenkiningi even emaplazini laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadama abakhulu ubona yiyo indlela eyenza ukuthi kuba indawo esiphilele kuyo ubona ngani yiyo indlela eyenza abantu bezifaku bakhiphile baye phambili.
Sesidlobaba ke umasuku ecingweni
ubona
ngazani pho kwini okungaguqulwa lonyaka wezintu abantu baphile ngcono
abantu bezilawo bazivazimele ngona ngikawo sibinganandze sibe hayi ukuthi sinamelela laba ababusayo ukuthi kungekele into abakasinikeza zona bayafana zindila zantakanye nje kuphela ngobubona ndawo akula lito lami liyatshengisela ukuthi kube kuthile ngaba khona
baba Nkomzulu uma bamasuke sithi ubona ngani yena akula lutho luzaguquka lo nyaka pho abantu abangani bayathandabuza ukuthi kuzaguquka ungabatshela uthini ngokungenziwa ezimbabwe kwezethu guquke
ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi uyabenza ama-bakeries kunezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolo hlelo ziyaphila abantu sebephila omama sebepheka izinkwa bethengisa abantwana abasanandi sikukhangele koku luhlelo olutshe ngohulumente kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi lolo hlelo abanye abantu bayabelichothoza abalichothozayo babuyela emuva bagcina bekhala abalisekelayo babisekela bagcine labo sebebuntu labathuthukisa njengoba ngikhuluma ukuthi khona kunjenje kulezinto kulemihlelo kulama-education kulezinto eziningi-ningi thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthi asenzeni lokhu sonke njengamazimbabwe silandele konoko ofuna uhulumende asisekeli siyahluka sonke
ye siyakuzwa konokho-ke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha nxa sikhangela-ke izindlu zenziyana ezabunjwayo baba Nkomo ukuthi ngezokupheka isinkwa ungazani phela izindlu zokutsha izitina uyabona abantu yiko becotho
ya
izalwe kukhulu yeso manje phela abantu kaze alise babuyela kakhulu emuva Nkomo ukuthi vele sutshaye izupheka isigwa kusasa silenhlabathi yona abantu bayakhuluma
hayi esingakutsho ukuthi asomana basikhuluma ngokhulumende okumasayensenzi ukuthi khona amanye amazwe ofana isikhathi khona lezi zinto obangiyisebenzise kuba nzima ngitsho ngendlela ukuthi thina sodwa amazibakwe zithina sikhale ikhona elizwe lesiyaliphiwa amasayensini kathi-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esilakho yikho fanisa ukusebenzise siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisibone senhlabathi isinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi ama-oven aluswa amabhekazi lawa asemnandi kakhulu.
Laba ngabanye abalandeli bomsakazo we-Studio 7 abakhulume loKibs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-VOA Ndebele. Kumika kwamela sile temba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Iningi labantu kobulawayo lithi lethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithi uzayengezelela uncedo lokudla lemali oluthola ngabaswelayo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.